kuyachiyana baba ngapho bala mabonelo abo angafananiyo lawethu njalo ungakhangela eAmerica njengokusho kwabanye ukuthi bale bakhululekile you know ukuthi benze whatever abangakwenza kodwa njengabantu njalo njengabantu abansundu bona ngani izinto kumele zenziwe ensitha kumelanga zibe izinto zivulelwayo kufana zenze uzulu onke jikelele
kambe ungathi nxa usukhangeleke ubona zanele eZimbabwe lingakwenza yini konoko ukuthi abantu babhemabheme siyakwazi ukuthi kule ndawo ezinjengebhinga siyake sizwe ukuthi abantu babhema khonapho ke insango kodwa ke akuvunyelwe eZimbabwe konke siyakwazi khonokho so kuthiweni kuvunyelwe yini ukuthi abantu babhema imali
akuvunyelwa ngiyala kakhulu ukuthi kuvunyelwe kodwa asiyeke sihambe sibamba imilomo yabantu ungenzi lokhu ungathini as long as bekwenza lapho abakhona njengemvelo njengomdawo kulezinye izinto ungahamba phakathi kwempilo yethu sinabantsundu ezenziwa kungachayelwa mkhosi
ye mase sibona khonapho ke ebhinga abantu bayahotsha bayahotsha satando
iqiniso elipheleleyo ukuthi abantu balombono ojiyeneyo edinga ngale uqinisile ukuthi abanye bayayihotsha abanye but awusoze uthole umuntu ehamba ezitaradeni ene ndiyaqelisane ndimcela ungigqumele lami lami ngicela ungigqumele awusoze ubathole abantu banjalo ngabe kwenza vele bakwenza kusiphele awusoze ukwazi into bonto yabo labantu abayibhemayo leyana nxa ungakwazi ukuthi kuyinokukhona awusoze ukwazi uzisukume kodwa bona bekwazi abanikazi ukuthi kulani enginza kuzwa ulini soluphakama nxa bekhuluma lokuhlabela haso ngihlatshelwa sokudatshulwa kusumangala ukuthi libanto bahlele elidawuthi ahele zabantu bahlabele amazwi ephezulu kangaka.